yanje nga niya sige arare bekukhanya kusuka kubhizi nje ngoba lapho kade ngihlala khona bangitshela ukuthi sengifuna ukuzinika isitonde ama-days ami yokuhlala bathi kena sekugcwele bekugcwele for 2 days bazama ukufonela amanye amahotela nabo bathi kugcwele so kanyani nje kule activity uyahlangana lamakhiwa lama-china lamandiya wonke umuntu nje arare yamthola la ihamba lesikola lakhe lamakhiwa echasisa lokho nale-china so maybe bayakuthatha serious lokhu ukuthi iZimbabwe is open for business ngoba khanyani nje kuphonge kuba bhizinyana nje maybe abanye abantu bayabona ithuba wakuza manje ukuthi iZimbabwe nje yindawo engani iyathanda yona ngamakhiwa but sesazi into ezinezenza kuyo i-indigenization nanani so it looks the place looks busy so ukuthi kuzaphumani lapho-ke sesizabona ngokuya kwesikhathi
bakhona abathi bona nxa kuyukuthi uMnangagwa uyanqoba kukhetho lokho kuzenza ukubana ayamukeleke ngamazwe entshonalanga ubona kungaba yiqiniso nxa ukhangele okwenzakala
i-problem uMnangagwa alayo okwakathesi i-problem ye-legitimacy of course abantu bonke bayathaba ukuthi wakhipha umgadi sase kumele ukuthi laye ezikulimele ama-election egezise kumbe ezikulime ngendlela angena ngayo ngoba wahluphi na umbuso kawuthatha ngama-election so ukunqoba kwakhe kungaletha i-stability ngoba kathesi abanye abantu bayefuna ukufaka imali sesebezizi ukuthi but ngoba le-election indoda leyodliwe kungene omunye umuntu kuzehamba njani so I think kuye i-election iqakathekile ngoba one izakunika i-confidence yokuthi kuthiwe uwinile for sure selibusize Zimbabwe but izamnika laye ezinye i-5 years azabebusa angayenza ama-policy so he's desperate ukuwina i-election he's desperate ukuthi i-election yakhe eyiwine ngendlela ongasenze kube le ndlame ongasenze kube le-dispute ekuthiwa uqikile but ekwenze nje kube ngani uwine normal so he's returned iZimbabwe to democratic process okuyinto okuzaba yi-challenge kuyo ngoba kungenzakala engawini kungenzakala kungabi loyi-one owinayo kube le-GNU kumbe kube lama-runoff and obviously ngoba le-runoff yabe sekwazile ekhansi ukudliwa yi-before 50 years imeto zazaziyo ukwenza ukuthi abantu bemvote
nxa uqathanisa umongameli Emmerson Mnangagwa labamphikisayo abafana lo-Chamisa ubona ungani ngowuphi ongahuga abamabhizimusi nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi eHarare
kuzaba nzima ngoba I mean uChamisa usakhula uzadinga ukuthi angathatha umbuso ebe labantu abamsekelayo abaningi ulakho la ukuthi ehuge abantu ukuthi bebuye ngoba kuvele ekhuluma ngokuthi mina iZimbabwe kumele ikhululeke uMnangagwa okanti laye ulabantu bakhe avele ebazi asebenza labo kubantu oRussia sebebuye eZimbabwe oChina sebebuye eZimbabwe so bonke bobabili balawo amathuba okuthi belethe bebehuge osomabhizimusi because I think osomabhizimusi bafuna ukuba befake imali yabo bebekwazi imali yabo i-safe bebekwazi akusenze kube le-polisi ozathi nxa une-property eZimbabwe singikahulumente so i-expropriation e-land without compensation ama-indigenous policies yona lawo ama-policies ayenza umuntu afake imali yakhe eZimbabwe engakwanzi ukuyithatha kathesi umuntu le-investment eZimbabwe imali eZimbabwe yashoda nxa une-5 million yabe sebhenki eZimbabwe awenelisi ukuthi ithathe i-profit lyani ihambise kwamanye amazwe sistathi khona banezimbabwe so anyone ozakhanya eletha inguquko kwezomnotho eletha inguquko kwezokubuswa kwelizwe ulakho ukuthi ehuge osomabhizinisi ngoba iZimbabwe ilizwe nje elithakazelelwa ngabantu abaningi linokuthula linabantu abafundileyo njalo lilawo ama-minerals lento zonke nje indawo zokulima nendawo ezinhle nje ezingahuga bosomabhizinisi.